Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Asikho ukuthi izimoto ukuthi azingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So spokesperson wemapholisa uyabhuta sitsho njalo and uyayangisa.
Intatheli zindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uZenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubalalelisisa bexoxa ngabantu bafona sangxoxo nje imessage nje sekuyitaka kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangakezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yokhetho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uZenzele Ndebele uya kulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfer Nkomo. UNyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezomota ezivalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthe lawa ngamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusiloqiniso ukuthi izimota lezi zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezuso weGugurahundi abawuqhubayo kobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe uMnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa songcolisa uZenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into eGugurahundi ekuthaliseni besithi bale-information yokuthi kunezimota ezatshontshwa eSouth Africa zaliswe eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. So aso mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo azisikho ukuthi zimota ukuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So spokesperson wemapolisa uyabhuta sitsho njalo and uyayangisa ngoba wona amapolisa yiwo abaklinile.
Lithe se likuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet engaspokesperson wamapholisa. Safika sabuza ukuthi since ekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto kuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sephala emini ukuthi uZenzele usebotshiwe botshelwa zona ezimota amapholisa kokunaka afika athi hayi azizwe ukuthi ngendaba yenaleyo. So siphendukile futhi sesisemapholiseni. So it is not true
Kweta uchu kutika bazange babochwe o zenzele ngicho uskulumeli sama polisi kutete ngapi po?
Uskulumeli wama polisi azikwazi ukuthi kutete ngapi. Njalo okusithandisayo ukuthi isikhulumeli samapolisa kumele ukuthi nxa sisithi sifaka into ku-Twitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abazange babotshwe, laba bantu ababotshwana. Iy'mota lezo abazikhuluma ngazo asizomota ezilamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulabaskimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period, amapolisa asangaphazamisa. Kwakunamapolisa amaningi okudlula abantu ababebuye kulontshi. So imota lezo ngabe vele zazilamacala wayezabotshwa khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kufuze baqale bayayidingisisa bengakabuyi ukuzobopha umuntu. So ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenziwe ngayo kwakumele ukuthi badingisise bese bengakabuyi bezokhuluma. So thina we know ukuthi it's not about imota lezi, we know ukuthi it's about igugurawundi launch ngoba yikho okwaqhangisela khona.
Ngezinye indlela amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Esithuthini siyakubona lokho kufike kunjengoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfer Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa koBulawayo owe-ASAGE Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulomhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna ayisikho kulolongisisa kodwa iprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex ndaba elezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi, iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba, abantu for i-documentation lani kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Bathintela ngendaba ye-Midlands ukubana izinkokheli ze-Midlands kazikho involved. Khonokhu ukuthi i-Midlands kayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi i-process yangikhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kutshona. Kusibuka kube lento eziningi-ningi eziba yimibuzo lani. Kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi yi-starting point.
Kuya ke kube le nsolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lomsebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumene nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani. Ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding. Kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu lingakalungiswa. Yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungisa udaba lombhoqaso. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Transitional Justice layo ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazwe ikhangele kakhulu entweni zememoralization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odaba senza i-presentation. Ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqhathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba. Izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye izinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni njengoba sisikhathini sokuthi kududaba lombhoqazwe kabantu abakhuluma ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngesolokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa begqinishotha leyo meseji, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela, kanti sekutheni kuzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso ukuthi njalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa ngabantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitshaya, kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususithi uyadingisisa, akula ngengadingisisa ukuthi alimcimbi bani vele e-around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi cheni, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubo-Santini and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanya ethi. Abanye baze bakwenza ihlaya mpela ku-social media bathi hhayi, kusho ukuthi uma kuthiwa kuse-Santini wena kukhululeka hambe eSantini futhi ziyakhipha, bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abathithibalanga nje, kodwa-ke hhayi, yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoyiseni, bathi hhayi, into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat, obviously security services South Africa would have it under control uma betsho bona.
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interest kakhulu, amabhanga nama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudivadibene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe ngeke izindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka lapha khona enye indawo ezivalwayo uma use-Johannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajority yazo ngabantu abamnyama okutho khona ukuthi uma umuntu engakwenza ahlasele mpela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INews Day ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolu gatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayengafunda. Yebo siyezwa abantu abane abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo beZANU-PF but sibona still lokho behlukumeza abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu akulalutho akulamuntu obotshweyo abantu beZANU-PF balezibhamu so abayekele kunjalo ivele silwiseni ukuthi iphume kuphele embusweni kungene inye kawani lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhiphe ama-sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Salubonani ndinjani, mina Nyusihle Kimberly Khumalo ophuma eNathisa eMatopo ngifunda eWaitota High School ngoform 4. Bengicela ukubuza ukuba amaphepha okuthiwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzayenziwa njani?
Studio 7, salibonani linjani basasazi labalaleli beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Nikhuluma lomlilo ophuma lapho kwanyamalela khona lobhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile endaweni zepolitiki. Kanti i-oyili lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki le-Christianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayise lelendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho abathi Ngunyoni naye wayekhuluma ekhulumela ibandla elibusayo. Yikho ngithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphuma ezintweni zepolitiki. I think kulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa, kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakalanga lutho. Namhlanje sokubo yibo bafundisi osebebabeka phambili, kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe i-statement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
Njani bantu abasithu 7 nayi macha ngiyaphila bantu. nami ngithi ngiyambonise la ngibonise laba abantu bayasisi bantu bakasisi lo bani ngawina kuza nophi iliwina lapha ama election kaneya next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi uchamisa ethi khona uthumela amazwi enduduzo umnakwakwa nengane yakhe leshonile kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supports e-CCC ngeke lapho likhohle liphinde nxa litshele ukuthi khona i-CCC isazophatha iZimbabwe angeke into engekuyenzeke le kuzofana nje lo 2008 or 2009 na ngesikhathi esikathangirayo ikhohle liphinde ngeke bafethi i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywa ngamana linqunywa once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyo nto ukuthi ilizwe leZimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselandana le-CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona ukuthi alibuse ilizwe leZimbabwe ngithi nami ngishiye lapho umbonge kuleyo ndawo.
Salibonani, salibonani, salibonani bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo esihle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda. MRP phambili. Kuni bantu be-CCC. Nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC uyadlala thwela idonke ebolileyo i-CCC le-ZANU-PF yinto eyi-1 noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla kodwa ingqondo abanayo babekhangele umuntu wakomthwakazi nxa bekhangele umuntu wasesindebeleni iyafana bamthandi bonke kwayena lo mfana wena olihlanyisayo lolokhu ehambele itshayisa abanye baqanyulwe izandla enxa yakhe umfana othiwa nguchamisa lo lazibonele silo lothokozane yonke into ayenzayo namhlanje khangela lo mfana othiwa ngusikhala ye ukuthi sikhala khona vele sishonela kula muntu othiwa ngusikhala ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka bamvalelela lona leli gama lakhe yena lwanu usikhala ukuthi sikhala akula gama elinjalo lesishoneni wesindebeleni lo mfana cha akazi lutho ngabe thiwa yena nje uyabuya ngapha emandebeleni.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane sitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lwe-Melika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende laweSenate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhlaka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale womabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxa kuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa okhetho lwama-midterms ngathiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho usukela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa zingi 7 but kathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi so wonke ona lawa ama parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive abanye bathi it's the most decisive election since the civil war in 1861 to 1865 ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans but abaningi bangkhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya ka Trump so sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi Inflation Reduction Act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezaka these ezibuhlungu sabona futhi ukuthi baphasa ama bills or I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona bezimali zona lezo ngathiwa zazi zacitshwa kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili in inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order so yinto egijima ngayo ngama Republicans lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizwa eziningi so ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuna ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman oyebandla lama Democrats yena oke wachaywa istroke babe le debate kuthange ababili laba kwavela ukuthi uFetterman akasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle lokho ubona kungamphazamisa yini abantu becine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe
uFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwansi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult so abantu kathesi mbona ngantha bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi umbane okhona in the office so ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uzenzele Ntebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Iya pambili imikankaso yoketho lwamalunga ephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa half past 7. Na yimi uNtungamile Nkomo.